Siyabonga Gibbs Dube. Siyalambulela emsakazweni weStudio 7 omgqibelo omhla ka 2 Ntulikazi 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Lingali tshona njani izilukandaba olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu igama lami nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Umsakazo kamabona kude oweBotswana TV uthi lelo lizwe lilakho ukuvala umngcele leZimbabwe kulandela udlakela oluqhamuke emngceleni weBrightbridge izolo. Ukubotshwa kwabo mama abane bekhonona ngotitshala ofundisa abantu ababo engazi ukukhuluma isihlobo sabo kudala inkulumo.
Iprimary indabantwana abancane abafuna ukuthi befundiswe ngabantu abalolimi abalukhulumayo, ngoba ungafundisa umuntu lolimi loluyana usesuke lahlekele lokuthi amchasisele ukuthi ngesiNdebele nxa imfundisa ngesilungu. Lokhu ngolimi lwakho yikhokho.
Kwezemidlalo lizaqhubeka lokhu linqoba na iqembu leHighlanders lapho lidibana lele Chicken Inn kusasa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umsakazo kamabona kude oweBotswana TV ubika ukuthi lelo lizwe lilakho ukuvala umngcele kulandela ukudlakela oluqhamuke emngceleni weBrightbridge izolo. Akazwakali ukuthi ngowuphi kahle kahle umngcele ozavalwa njalo nini. Lokhu sikudaba olufanayo inhlanganiso yephathisa abathenga impahla kwamanye amazwe bethengisa elizweni i-International Cross Borders Association ithi ilakho ukuphathisa abathenga impahla kwamanye amazwe nxa bedibane lodubo. Siqoxe lesikhulumeli salinhlanganiso umnumzana Dennis Juru ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Thina siphathisa ama cross border shoppers and traders bonke abomama labana abahambayo bayothenga eSouth Africa kumbe noma kubi phandle kweZimbabwe, siyabaphathisa mabale problem bayasitshela bengasifonela ku 002762366215 8.
Nxa usithi wena liyabaphathisa ngoluphi uncedo libaphathisa ngani?
Siyakwanisa ukuba ncedisa le transport, mabengela transport, sifonele ama transporters ayobathwala ukuze bengathwale ngezigebengu. Siyakwanisa ukuthi mabeshotelwa izimali sibancedise sibabhadalela ama transport kumbe bathwalwe ngesikoloto baphenduke bazobhadala mabe buya eZimbabwe.
Yona inhlanganiso yenu ilamalunga amaningi na kumbe liphathisa nje inqe umuntu lanxa engasolunga?
Siphathisa umuntu wonke, kodwa ungasitshela ukuthi ufuna uncedo siyenza ukuthi ujoyine ilokuzeni i-organization yethu.
Ijoyinwa njani njalo kuhlawulwa malini?
Asibhadalisi imali thina, asibhadalisi imali. Umuntu uyasifonela, uyasinikeza ama details akhe and then singaba la ma details akhe wonke, sivume ukuthi hayi ngumuntu sibili owenza cross border, sibe lobufakazi ukuthi ngumuntu olesikhathi yenza cross border, siyamphathisa.
Lo ke ngumnumzana Dennis Juru, isikhulumeli senhlanganiso ye International Cross Borders Association ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ese South Africa. Sekusele inyanga ezingafiki amachumi amabili ukuthi kwenziwe ukhetho lokudinga umongameli elizweni. Abanye sebesithi ibandla leZimbabwe People First elikhokhelwa ngunkosikazi Joyce Mujuru yilo elikhanya lilamathuba angcono kulamanye amabandla aphikisayo. UMavis Gama uke waya emhlanganweni waleli bandla eHarare ngeviki ephelileyo wabuza-buza abantu kade beze kulomhlangano ukuthi kanti vele babona njani uMjuru lamathuba akhe.
UMjuru waxotshwa ebandleni leZANU-PF wasungula ibandla leZimbabwe People First. Omunye wabaze kulomhlangano kungumsakazi odumileyo uJohn Phiri othi ubeka ithemba lakhe kuleli bandla elitsha elikhokhelwa unkosikazi Mjuru eleZimbabwe People First ukuthi lizokuletha inguquko kuhlangothi zonke okubalisa olwaba kubhizimusi njengaye.
Mina benze the business le television and radio mainly studio ese Westgate. I-studio sikwanisa almost 1.5 years ingasebenzi. Okunye kuyikuthi imali yangikhona kayitholakali. Okunye kusenziwa ukuthi wona i-business ungazathi abantu bayanikana but abanye bayasebenza thina kasiwuthole umsebenzi. Kuya ngokuthi ngubani njalo iliphi ibandla elisapotayo udlala lo bani. Iye
njengabalandeli likhangeleleni kuleli bandla
sikhangelela ukuthi wonke umuntu ngawe uyazwisisa arejiste ukwenza ukuthi nxaswa kuvota ivoti yakhe siyayifuna yesiyidingayo ngoba abantu abaningi bajayele ukuthumela ukuthi abanye kabenze yenza la ukwenzela ukuthi into zitshintshe. Ye
ubekhona laye umnumzana Steven Sibanda olilunga lekomidi ye-Occupy Africa Unity Square eyisiphathamandla njalo seyard.
Inguquko uyayiletha singabambana kodwa eyedwa angeke ayilethe ngakho ngithi kababambane labanye angathi ama-politician asihlezi silawo ku-opposition political opposition politics abanje abotswangirayo abanje abosipamakoni abanje ngabeyadi njenge-Occupy Africa Unity Square kufuna sibambane sonke ukuze sikwanise ukunqoba uhulumende kaRobert Mugabe.
Umnumzana Malvin Chimatira laye uthi ulethemba ukuba leli bandla lizosiza ukususa umbuso okhona uZulu weZimbabwe ayithole inkululeko oqobo ethi ngoba amanye esezamile ukwenza lokho kodwa ehlulekile. Uze ngobunengi bakhe uZulu weHarare ethi akafuqwanga muntu okubalisa umnumzana Chakunda Togara waseGlenora osewaphutsha izifundo zemfundo yaphezulu kuhlangothi lwezokuthuthukiswa kwezigaba lwe-community development ngomnyaka 2008 kodwa kungekho akwenzayo ukusebenzisa leyo mfundo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumemvis Gamba.
Kulabo mama abane abavela eLupane ababotshiweyo ukuyona le iviki ngemva kokukhonona ngokuthi omunye umphathi esikolo eseMlamuli Secondary School kasuke ngoba engazi ukukhuluma ulimi lwesiNdebele. Sixoxele sakhamuzi seLupane umnumzana Kipa Ngwenya othi yena lolu daba lubhahe kakhulu kulumango.
Amatitala aphundisa abantwana wona la especially kuprimary. I-primary ilabantwana abancane abafuna ukuthi befundiswe ngabantu abalolimi abalukhulumayo ngoba ungafundisa umuntu lolimi loluyana usesuke lahlekele lokuthi amchasisele ukuthi ngesiNdebele nxa imfundisa ngesilungu lokhu ngolimi lwakho yikhokho kathesi abantwana sebeyahlezisiyila ngoba bafundiswa ngomuntu ongalwaziyo ulimi lwakho yinto ebengikhuluma ngayo ngoba laba babe bevelelale esitoneni besizakithila basifika ngapha behluleke i-subject yesiNdebele kathesi ukuthi atike isitsho sosento sithiwa esisesindebeleni umntwana kasezwa ngoba ungase sithi uyakhuluma isindebele sakhona kaseyise lesi esiyaziwa ngumntwana ngiyayibona indaba yangikhona. So into zangikhona ziyahlupha kakhulu kona lokhu ukuthi kangibazi ukuthi kungenziwa njani njengoba kukhanyana nalowo mkhuhlane wokuthi kube lamatitha lawo nalawo angaziwa ngabantwana besindebeleni kulimi lwabo ukuthi kungahambisa njani kumbe bona abakhulu bethu ngale bakuphatha njani khonokho okusikhathaza kangaka kusibolaleli size emfundweni.
Ye manje khona lokhu njengoba kukhanya sokulesikhathi kusenzakala bona abantwana bayenza njani ezikolo lapho ungathi kuyebangela yini ukuthi bagcine bengayenzi kuhle kwezinye izifundo ezingaso siNdebele la?
Yebo baba ngoba angithi umntwana esifunde usithatha kakhulu ekuqalise vele esuka egasishelwa ukuthi lokhu ngesilungu kuthiwa lokhu kuhamba ngamagrade akhe ezeye sike kwazi ukuthi wo ngesiNdebele ngakuzwa kuthiwa yilokhu sekudinga la esenjani ayikona esehluleke kugrade 1 esiyathika ku-7 efundiswa ngumuntu ongasazi isiNdebele so ukuze thathe izathathela ikhathana yilela kubona kuyinto kwangikhona.
Hello ke ngumnumzana Kipa Ngwenya isakhamuzi seLupane sixoxela ecingweni ekhona le eLupane. Kulimbiko isanda kuyithola ethi yona uhulumende usethumele amasotsha edolobheni leBrightbridge kulandela udlakela oluqhamuke izolo kwachiswa enye indlu yokufaka impahla iwarehouse.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Kwamanje sengidedela imuva ngilijiya izandleni zikasithandekile Mhlanga esethulela uhlelo lwendaba eziphathelane labesifazane.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazane lilami usithandekile Mhlanga. Lamuhla kuhlelo sixoxa noNkosazana noMathemba Nyathi, isiphathamandla senhlanganiso yabathengisa ezitaladini e-National Vendors Union of Zimbabwe, INAVOS, ukuze sizwe ukuthi abesifazana baqhuba njani umsebenzi wabo ngesikhathi imali isilela elizweni, njalo i-council isithi iningi alilamvumo yokuthengisa. Siyakwamukela kuhlela.
Kulungile.
Uqhubeka njani umsebenzi?
Kulezi nsuku kunzima yithi. Isitafu ngazubela sizama ukuthi uzathengisa uthengelwe, akunamuntu okuthengelayo. Isizathu yikuthi abantu kuma-industry abaholi, ilanga labo nxa lifikile lokuhola bali-extenda kuye phambili. Thina uze sizuze imali sizuza ebantwini abaholayo. So kulezi nsuku sithwele ubunzima sibili, akunamuntu othengayo.
Umuntu uyahawulela siyabe efuna ukuthenga naye amatamatisi kumbe imbhida. Kodwa umuntu umuzi asithengisa amatisi kelilisa umbhida lowo muthi ethule yimali yonaleyi umzethi ukuhola angiholanga, ukudla ngiyakufuna kodwa ngisola yona imali yokuthenga.
Alisazuzi inzuzo efanayo kulakuqala imali ingasileli?
Ye, thina asisazuzi okunjengokuqala. Kuqala besifanisa ukuthi ekuthengiseni siyanelise ukubhadalela abantwana esikolo, siyanelise ukubhadala amarenti, siyanelise lathi ukuthi sifunge ukudla. Okwamanje namhlanje iziyo emsebenzini sithona sinjalo njengabantu abafasileyo, thina sinathamanzi, abantwana sebesidla nzima. Ngamayunifomu zinamabhuku vele sesithenga nzima ngesizathu sokuswelakala kwemali ukuthi na emabhenki kule mali abantu besebenza beyihola na impilo yethu. Kodwa okwakhathesi sebunzima.
Kuqala lalikhonona ngokuthi amapholisa e-council alithwalisa amagabha avuzayo, sokunjani kathesi?
Kumisa ekhansi khona kungani kuwesi ngoba uqala kungcono ukufanisa ukuthi nawe noma bethethe uzahlala lakhona kokungesaniwe wodwa. Odwa kwamanje namhlanje asina samapholisa ekhansini kubakhulu ninje ningathi nizihambela mbosebeophuma untuzibuthithi kwaye kanti bimbophembele kamuthi bimgelela ininje athibiliza bebuye kuwe. Sokungani wena uthinika ithesi ukuthi bona ngabakhontinike bathi bebopha abantu kakhulu. Indlela ababopha ngayo thina lapho esisebenzela khona kubuhlungu ngoba abasinika ichance yokuthi sifunde. Njalo nxa bethethe babuthwa zonke izitafu sibe ukuthi imali yosukulele siphiwe wodwa angisolayo. Kuyabe kufanele ukuthi bakujikisele umuzi wakho impilo yabantu abakho yonke siyabe isemaphensini.
Abantu lokhu bengafuni ukuyathengisela endaweni ezikhatshana yini?
Abantu indawo bafiwa kodwa uhlupho abantu asiphiwanga zonke indawo zokuthengisela. Yamabezithise ungahamba wamuyehlala phansi isithefeni sithathwa le mali ngoba thina sikhangelela lapho kunemali khona okunjengalapho kulamabhasi khona kunabantu abangami baningi khona lekuyabe kungakuhambi kuthathana akukho ebantwini.
Inhlanganiso yakho lokhu isiba le mhlangano yini le council ukuthi likhulume okulikhathazayo?
Ye, iba khona imihlangano.
Kuyini elikukhulumayo, kuyini elikuthenjiswayo?
Siyabe sicela ukuthi sicela i-council isiyekele sithengise ngoba akusela misebenzi. Siyabe siyabe sicela ukuthi i-council nayo iyasivela ukathi ezitendeni kunje bathi bazithelele izitendi aphila mali yokuthi siyithelele i-council ngabuye sike sikhathi iyakwazi ukuthi sithathele konke siwuthengisayo sizabe sesiyasibhadalanga asisakwanisi ukuzuza imali. Abantu abethu abasahambe ezikoneni njalo ukubhadalela izitendi kunzima. Njalo izitendi abasinika zona zikhathana nani ibhizinisi lapho kulebhizinisi khona okuthinga abavuma ngabasinikeza eduze lapho kulebhizinisi khona. Njalo esinye isicelo sethuukuthiukuthiba kunjalo akunamali akunamsebenzi wokuthi ngothi bahe bathi siyosebenza lapha
La isibongile ukuxoxa lani manyathi.
Kulindile mamhlanga siyabonga lati.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lonkosazana noMathemba Nyathi. Isiphatha amandla senhlanganiso yabathengisa ezitaladini e-National Vendors Union of Zimbabwe INAVUS. Sixoxelaye ekobulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphathelene okutsha. Lilami usithandekile Mhlanga. Ngikhona pha eWashington DC.
Hayi, siyabonga sithandekile Mhlanga. Okwezemidlalo lamhlanje udaba lokuguqula igama lenhlanganiso ebona ngezenguqu elizweni izifa ukuthi ibe yimfazi lokho ikhathaza kakhulu kulandela imbiko ethi leli gama lilakho kubuyela njalo lube yizifa. Sixoxe lengcwethi kwezemidlalo omuzi wethu Hadebe sambuza ngalolu daba kunye lomdlalo omkhulu ozenziwa kusasa ophakathi kweqembu leHighlanders lele Chicken Inn.
Khona ngokwakho nje akula nkinga ma ukubhekile ngoba kukhona ekutheni kuyivumele izifa ukubana ikwenze lokho. Kodwa ngakhangela umthetho kulomthetho wezifa okuqonqosela ukuba kuyabe kwakumele ukubana bebize umhlangano oqakathekileyo wona wawuvele uzakhangelisisa lolu daba. Njalo kuyatsho ukubana ma sebewubizile lowo mhlangano kwakumele ke lokhu izifa engabe ilakho engabe ikubambile lokho esingakuthi kuthiwa ngama-assets kwakumele ukubana anikezwe i-SRC Sports and Recreation Commission kube sekuyiyo ke ezakuthi ikhangele ukubana kusukela ngaphi kusiya phambili.
Ya mnumzana, ungasitshela ukuthi umdlalo ophakathi kwe-Highlanders le-Chicken Inn lo owakusasa ubona njani?
Ya wona uzaba ngumdlalo omnandi kakhulu ungakhangelisisa amaqembu lawa mayehlangana kuyandise ukubana kube ngumdlalo omuhle. Kodwa ke abaningi abaza kunazelela ukubana lokhe iqembu le-Chicken Inn langena ku-Premier League lenza kuhle madlala le-Highlanders kuma-league matches. I-Highlanders yona masikhangela i-CNL sekubana idle Chicken Inn kanye kuphela lapho i-Chicken Inn yayingena ku-Premier League kumdlalo wadlalelwa eLovo Stadium lapho ke i-Highlanders yanqoba 2-1. Kuleni imidlalo athi sidlala bekusiba i-draw kumbe iqembu le-Chicken Inn linqobe. Kodwa kathi sizananzelela ukuthi bahlangana nje i-Highlanders icine ukudliwa ngo-week number 2 ku-Premier League. Babuya nje kulo mdlalo bengaza-ke banqotshwe emdlalweni engu-9. Kuzokuthi-ke iqembu le-Chicken Inn siyabona ukubana bekungathi kulokuthwala nzima lo nyaka.
Vula sangoma, ubona ngani ziyaphuma njani?
Kungaba ngumdlalo omnandi kakhulu mhlawumbe i-Island inganqoba ma sikhangele ngendlela edlala ngayo kwakhathesi.
Ngengaki?
Mhlawumbe kungaba sibona emidlalweni yabo emithathu emini abaqeda ukuyidlala bebengahlohlwa mhlawumbe benganqoba nge-2-0.
Hayi, sibongile ke lo ngumuzi wethu Hadebe ingcwethe ecubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Ukugqiba ke uhlelo lwethu lwalamhlanje ke sikhangele ebezikhokhela. Umsakazo kamabonakude weBotswana TV ubika ukuthi lelo lizwe lilakho ukuvala umngcele leZimbabwe kulandela udlakela oluqhamuke emngceleni weSouth Africa leZimbabwe weBeitbridge izolo. Ukubotshwa kwabomama abane bekhonona ngotitshala ofundisa abafundwa babo engazi ukukhuluma isihlobo sabo ludala inkulumo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama nguChris Gande lilayo.
You have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vatereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.